Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ziku 11 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale imibuzo eminingi.
So ihungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile.
Kambe uhulumende wele South Africa useqinisa isandla ekubotshweni kwabeZimbabwe abangalamaphepha kumbe akula mehluko leminye iminyaka na?
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke Beit Bridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni.
Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni leMozambique namuhla.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kwelo dlakela kuyini.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale imibuzo eminingi. UNcube owazakala ngelokuthi ngumuda uxotshwe izolo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezomvikela i-state security esetheswa icala lokungaziphathi njengomuntu olesikhundla esaphezulu. Kulimbiko ethi nguye okhokhela otshekeja abalodlakela abathiwa ngamashurugwi. Iningi lisele lile mibuzo eminingi-ningi eyokuthi kanti vele kuyini okukhulu okwenzwe nguNcube. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uNcube ubuthelele amashurugwi emhlanganweni webandla lezanu PF wenzelwe eKhwekhwe ngempelasonto esenza ubudlwangudlwangu. Asenelisanga ukukhuluma loNcube, kodwa sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda laye odabuka enkabazwe.
Asithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali, nibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi. Lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo eKhwekhwe abantu besilwa, yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube u-Owen ubese nguminista ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho kwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile wale elokhele ingqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlamelo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto enza ukuthi umongameli acaba engabili ngaye, abona ukuthi hayi lundodala kusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathesi sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
yona imbali kaNcube iminjani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla uDlame.
Imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu lendaba yoDlame. Ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya, njalo abantu fana abaningi kade besenza uDlame bengathi bavelela kuye. Pho ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu kade lo Dlame. Kodwa ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga yokuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu kusamele ukuthi khona abone ukuthi khona uyavikela isithunzi sika president. So ukukhanya ukuthi ukwehlulekile lokhu ukuthi avikele isithunzi sika president.
Ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu uDlame engaselandaba lokuthi ngenxa ukuthi uyabe ngasekho kuhulumende?
Ngalokho sokwenzakele kuNcube i-political career yakho Ncube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo. Angimboni futhi evusa ikhanda. Mina ngike ngathenda umhlangano ngo-2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhu ukuthi khona hayi into zoDlame yena vele kasazifuni. Angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni uDlame. Manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengu-head of state. Esengu-head of state wuye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa kuye. Akusafani la izolo. Manje owen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubona ukuthi khona hayi bona njengoba bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe uMongameli abe umuntu ohloniphekileyo, ngoba yena ngokuba seduze kwakhe ukaMongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi uMongameli nguye omthumileyo. So lokhu sokumnika ibizo elingalunganga. Pho ke kathe simbona ngani mina kathe ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonokho kusho ukuthi uphiwe a stern warning ukuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda. I-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya, ngeke futhi azisavuka futhi.
UMnumzana Greta Voloza Sibanda ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abikwa bebotshwe ngamapholisa awe South Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi. Amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe babikwa bebotshwe ngamapholisa elizwe leSouth Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi. Iziphathamandla zakwele South Africa zethesa amasotsha eZimbabwe icala lokufumbathiswa ngabafuna ukungena ngudlu kulelo lizwe. Ngambe amapholisa eSouth Africa aseqinise isandla na ekubopheni abavela eZimbabwe bengela maphepha, kumbe inhlala yenza ngalesi sikhathi iningi livela eZimbabwe kukhefu leKhisimusi na? Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwe yakazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwele seZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni, kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka. Nakhona sisazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi.
Ubonwa bona ababotshwayo baningi kakhulu kuyini nqa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo.
Izibalo azijwayelekanga ukuthi sizisazi ngokuphelele, kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu, ingoba zabantu bevinjiwe engceleni kwela seZimbabwe nase South Africa, kubuka sengathi bathanda ukuba baningi. Kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sebebonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe. Kungakho kubukeka sengathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ubuningi kakhulu babantu.
Kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit?
Udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu, njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo, zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na, ikakhulukazi uma kubheka uzalimi zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa ma-permit abe angawoxolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi. Sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba, kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azosuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazokuphinda bavuselelelwe ama-permit.
Umnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Umanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Africa, o-Southern African Development Community, i-SADC, ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni le-Mozambique namuhla ukuze kube lokuthula kulelo lizwe. Amalwe cacha abikwa ehlasela isigaba se-Cabo Delgado kulelo lizwe njalo nje, lapho okuhlala abantu bokholo lwesi-Muslim osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100, abanye babaleka betshiya imizi yabo. Amazwe akuSADC ahambisa amabutho awo ukuthi ayencedisana lawe Mozambique ukulwisana lamalwe cacha la awesimuslim adlulisa amalawulo, njalo babikwa sebethathela amalwe cacha la eminye imizi eyayisithunjiwe, njalo sewaqhuba abakhangelelwe ukuba kulumhlangano ngabakhokheli bamazwe athi Namibia, South Africa, Botswana le Mozambique. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemaba amazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lohlakela kuyini, ngoba isizathu sakhona xa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke, angiboni ukuthi kunganceda lutho, ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle, into zama-terrorism besiqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le-Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalwe cacha lawo?
I-Mozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxa sikhanya into zomnotho sibili, i-Mozambique ingathi ngconywana okwakha kwakathi singconywana, yikho ye kuyabe kunguba kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane ezama ukuceda lolu hlupho. Kodwa njengoba ngitshile ukuthi nxa isizathu sakhona singasaziswanga, amabutho amaningi enganceda nxa sengasacuba engaqondananga lesi sizathu sakhona, loba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele abasuthisanga ngendlela uhulumende ihambisa ngayo izinto. Amalucacha ayazuza indlela yokuthi bacathe khona lapho.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni weSADC, kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule.
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantwana kulabantu abaningi abangasebenziyo. Amalucacha lawo uthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu ababancedisayo ngoba akula msebenzi. Iminotho yakhona yayibanjwa kuhle. So uqakathekile abo nje ukuthi uthi bengalungisi kungakhangelisiswa nje ezinye izinto ezingaqondalanga lokungahlaliseki kwakokuhle kwabantu kungalungisisa. Kodwa hayi, mbona ngathi idaba le-unemployment ungasebenzi kwabantu lobugebenga nje kuvele kukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli.
Kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesimuslim kumbe kwabo bakubona kwehlukile.
Ya, liqiniso. Into yokudlakela lokholo ngapha eSouthern Africa angikhulu ukuthi into esingathi bakithi into eqakathekisiwayo. Mbona lovu nje ibugebenga nje kuphela. Kulabantu ababhadalwayo khona uzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu ayisikhombisa 709 ababanjwe leli gciwane. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 baya besiba balutshwana, kubika lolu gatsha. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane ezine 4,281 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe esibili bebe phansi ngwenkulungwane eyodwa kuphela 993. Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho e-ZEC isinxuse abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho kuwonalo umnyaka. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi ujaha oleminyaka elichumi lanye 11 ubhubhile ngemva kokudilikelwa ligodi kade eligebha edinga izibungu ezidliwayo kulumango ezithiwa ngama-cricket ngesilungu esigabeni seMashonaland Central. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani ku Studio 7 njani basakazi Dunga Midi labanye bakele njani. Ngithanda nje ukwazisa abantu bagida bakomthwakazi ukuthi asibambaneni bantu bemathebeleleni, asifakeni ukubambana phambili, asike sizwana nini singadlula ngezinye izizwe. Tonga khalanga Mdebele, asibambaneni. Ilizwe leli lalivele libuswa ngumambo lomzilikazi, kwakungalambi phakathi kwamatonga namakhalanga lamaNdebele labavenda la wonke umhlobo. Sasisizwe esibambeneyo, asibambaneni lakathesi. Asivoteleni MRP, asivoteleni Mthwakazi Republic Party. Singene ephalamende lathi simele abantu bakithi, ama-councillors abe ngawakithi. That's why libona indawo zakithi zithathwa nje ukuthi lisuka livotele abantu bezizwe ukuthi babambe indawo ezingezethu, sebebiza abantu babo. Khonoko bantu bakwamthokazi, bantu bemathebeleni, kunzima ukuthi sikwenze yini khona lokho. Kunzima ukuthi sibambane siprotekte umhlaba wabokhokho bethu, umhlaba wabantwabethu. Omunye lomunye umuntu kagcine indawo yakhe, lathi asigcinele indawo yethu, singayigcinelwa ngabanye abantu. Hayi bantu bakwamthokazi, asibambaneni bakithi. Singaphiki ngabo ogawule labo labo uJoseph Chuma hayi lana baqhubo kwabo lapha okhulumayo nguChama
salibonane salibonane basakazi baka Studio 7 ngusamthai gadadenta bazinduna bengilesicelo sokuthi nga uhulumende uyakhangelisisa kakhulu emachurchi amapostoli especially laba bazibiza ukuthi ngomadzibhapa abahlala egangeni lapha yiba bavimba abantu abaningi ukuthi bangayihlaba amajekiseni abantu laba kuthi ukuthi nga uhulumende ufaka umthetho oqinileyo ukuze bakhulu labantu ngikhuthaza kakhulu even lina abaprofiti bamanga yini eliyinkinga kakhulu elizweni elikhonzelisa izinto eziningi liyala ukuthi abantu bayehlatshwa amajekiseni dithi lina liza kulapha lokho ivele lingazange likubone kusukusele kuzeni kwakho so ngicela ukuthi uhulumende sibili adonsa amasokisi abo Facebook bophezi nkulu sibili ngabantu abanjengabona lawo abathola belalisa abantu emagangeni bethi bayathandaza bengayazi into abayenzayo ngiyacela sibili kakhulu ukuthi nabangahlabanga ngabahambe bayehlaba ukuze sihlale sivikelekile sonke ngoba senelisa ukuhlala labantu abangahlatshwanga baza sifakela umkhuhlane ngiyabonga ngisamthaya igadadi
salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 kundawo zonke ezishiyeneyo ngithanda ukuthi sijabulele unyaka omusha 2022 sengathi ngaba umnyaka omuhle kuwe wonke umuntu ophila ezweni bese ngithanda njalo ukukhomenta kakhulu kulabo izikhulumeli zepolitiki ngesicelo esikhulu nangokuzehlisa ngicela ukuthi labo bantu kube ngabe bayayeka ukulwa impizamo zepolitiki ngempilo zabantu sikhuluma nje abantu bakithi ezweni lasezimbabwe kuzindawo zonke nje lapho abakhona abantu abahlukumezekile kungenxa yabo bonke ngoba bahleli nje bona belwa impizamo ngempilo zabantu kanti bafake impilo zabantu engosini ngicela ukuthi kube ngabe bayayeka bakhampeni ngokufaneleyo kwenzeka ukuthi siyazi umkhetho lolo siyabulo abantu bephephile bebavotele njalo uma befuna ukubavotela ngiyabona
selibingelela ntungamini nkomo nani lonke bantu lokuze be-Studio 7 kini lonke bantu base-Africa ngithe sizamene ukuthi mangakhulunywa uhulumende ekuzwe lokhu mangayekuzwa sizwe ukuthi uthatha inyathelo bani ngoba uyabe lokhu ekhuluma izinto ekhuluma izinto zingahambi benza ethi yena engene kade sokugcila abantu balezikhale ezimbabwe ngenxa yakhe uyenzela khona ukuthi mangabe lusa abantu labana bebeyiba wadifenda yena yena uyenza ngani ukuthi wamalethutha wayengabahlaseli laba bantu ukuthi wabathathele imali bayenze njani amasotsha asephuma egangeni seze njani bathatha imali bayayithatha njani bona besibe ngamasotsha bekuhola asikhulumeni khona okukucace uhulumende kakhe icace ephume sobala mangawudliwe phuma uhlale phansi lelo omunye la esimbone la edliwe phuma ehlale phansi ngabe kulokhu kugoqelela usiyandawonye kanti siyahlupheka amanzi madamu ini into zonke yazigomgwaqo yini ibolile ilokhu yalungiswa usmith yena lokhuluma ukuthi imigwaqo yalungiswa ilungiswana hayi asike sizameni bantu bakithi
alo ntungamili ngembuze kanti kwakuthiwe umdala uzakuyacwatshwa kutsha eyurus eka kwaphetha ngani indaba engayisisalele emuva ekhesi
bengicela ukubuza basakazi abahle abaka-Studio 7 ukuthi uChuma noGawule bangabantu bemathebhelelendi for sure kumbe bangabantu abasuke esitoneni beplante yizane kuyeke ngoba izinto abazikhulumayo zifaka istress ebantwini bemathebhelelendi bakhuluma balolonga iunithi iunithi yona le abakhuluma ngayo bayabe ubone yini umgwaqo oqonde phezu konkomo ukuthi unjani bekhuluma besitho njani baye bebone ukuthi amashoni asegcwele njani emathebhelelendi ezo-invada igolide ezo-invada indawo zemadebeleni ungasuka lapha usiya esoneni ulindebeni ufika ubuzwe ukuthi unova kuphi njalo akula muntu wesindebeleni ongasuke siyahampeni emashona leyo abakwemukeli ivini izinduna zakhona ngayo so yena iunithi akhuluma ngayo yiphi asitshela yona iunithi asitshela yona yena luhlumo ngenxa yokuthi sebedla imali yezakho kathesi ma mna ngakuhlaza engena eplumpi esiyakhampeni but umngakho uyakwazi ukuthi wayesenzani ebantwini bemathebheleleni qeda abantu bemathebheleleni so besilwa igugura wundo nje ukuthi baxolise baxolise bona bathi basekhomishini eyani Chuma loGawule ngelinye ilanga liwubambe lingawesi phansi into ngelibambileyo ubukhosi ngamazulu into zenu zokuthi libe lihlala likhuluma ku-Studio 7 likhuluma izinto ezingafanelanga ngabantu bemathebheleni lithi kule unit kungela unit asifuni thina ivini lwayo uChamisa wangikhona kasimfuni yena lohambe siyafida abantu ngokudla abantu bemathebheleni lithiyanani lokuthanda ukudla fidwa ngamathukela selizitshela ukuthi yeli lo president hawu bakithi
Studio 7 lingabe livuka njani basakazi labalaleli, ngithanda ukubingelela abafowethu sisu sibonakele lesikolo kuhle lomamdala osenkulumani eZimbabwe kobulawayo.
Sanibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe. Usidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF. iZANU-PF eholwa ngumnangagwa. Lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele, amaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa. Umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshengisele ngokubhomba bona aba bantu vele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa iNdebele kalifuni. Ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo, kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye ichonilanga bengabanjwanga. Nanke amasosha ahlala kuthi agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini, kodwa lichonilanga engababambanga ngoba ayisuye obathumayo. Kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugula wonje. Angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yayina lowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala. Namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo, thathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo. So kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye, akubanjwe laba bantu labo nabo sizwe ukuthi abantu laba banje. Kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igciwane le-coronavirus selibangele ukusilela kwempahla ezitolo ngoba abasebenza ukuzithwala behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. I-Studio 7 ibhodabhode ngezitolo ihlola umumo esigabeni seMaryland. Ukudla okukhanya kusilela kakhulu ezitolo ngokulunywayo okufana lochago, inyama lembida. Ukusabalala kwegciwane le-coronavirus kuludaba olukhulunywa ngalo kakhulu lezinsuku ngoba abanye abazali bathi izikolo kumele zivalwe lanxa abanye besala. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe umumo wegciwane leli kulesi sigaba seTexas.
Nxa singakhangela ngokwe-corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khonaphana ngo-2020 i-corona itshaya. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka amamaski, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khonapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana bantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana yibo okukhanye i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya ukwedlula laba abahlatshiweyo. Manje sekulale ntsha le i-Omicron yakhona leyo. Kukhanya i-numbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo zokungathi kuyagxumagxuma, abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana kabahlatshwe, abanye lokho kuphikiswano nje kudonzelwana kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba yitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le kuphonke uba lokudonzela mbona ngathi kuyadonzelwana sibili amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland ihle yathi yona nawo akula mntwana ongeni eklasini engenamask abanye ngale kwenye i-district i-school district bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwa ama-mask abantwana bahambe esikolo belama-mask so angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibili kuyapolitiwa nje kuyakudonselwa nokuthiadonse ngapho mina adonse ngale akufani naloku engxenye engiwone ezimbabwe ukuthi idolobho lonke lakobulawayo lwesicela iteniki ngamamaski kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi ma ingabo sengikhohlwe imaski yami angikwazi ukuthi nza kuthini
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika esigabeni se-texas singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudala imibuzo eminingi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng sithi asithibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.